Iripoti leyi ekhitshwe yi-UNICEF ihlasimolisa umzimba. Kubuhlungu okwenzakalayo emhlabeni njalo leZimbabwe ngigoqela khonapho. Inamba lekhitshwe yi-UNICEF mbone ngani futhi incane kakhulu. Singayidabula o si-edele sibile amanamba ngoba kuningi okwenzakalayo ebantwaneni abangamankazana lakubomama okunye okungakhulunywayo okufihlekileyo. Kuzisa ubuhlungu kakhulu mina njengomuntu ongumama njalo lozele amantombazana. Indlela abantwana abangamantombazana labomama abaphethe ngayo ibuhlungu kakhulu ngoba kuvele abenziwa abantu. Yikho obaba besenelisa nje ukuzithathela bengacelanga. Benelisa ukudlengula umntwana omncane kakhulu, umntwana ongakabi kwazi lutho ngezocansi. Kubuhlungu kakhulu lokho.
Obaba abayibo abadlwengula abesifazana esikhathini esinengi, ungathanda ukuthini kubo?
Engingakutsho ukuthi labo kusafanele ukubana baphiwe imfundiso. Into enzisa ubuhlungu ukuthi kulabanye obaba ababamba abantwababo babadlwengule sibili o babambe omkabo. Leyi yi-behavior sibili ongamelanga siyivumele njengabantu siphila. Kumele sibili lakho kureize i-awareness, kukhitshwe information, obaba labo bafundiswe, bananzelele ukuthi into abayiyenzayo ayilunganga. Loba singathi ke ngababotshwe sibili laba abadlwengulayo, umuntu agwetshelwe ugodo ukuze kube yisibonakaliso sokubana into leyi imbi kakhulu. Abanye nyangibezwe sibili besithi ngangcono baqunywe amaphambili lawo ngoba kubuhlungu lokho, kubuhlungu lokho. Kodwa bengakaqunywa asikhankasenini kakhulu umhlaba wonke jikelele abantu baze bagcine benanzelele ukuthi isenzo leso asilunganga.